yazi empilweni kulamanye ama problems ukuthi umuntu ngeze ukutshela udubo lakhe. So yeah, uyacabanga ukuthengi akulanto enjalo eyenzakalayo. Mina I think ngingomunye wabantu engangabelieve amanye ama problems akhulunywa ngabantu ukuthi kukhona izinto ezinjalo ezenzakalayo. But ngendaba eyokuba disparate yokuthi umuntu uyabe sedubeke kakhulu uze ahambe siyadinga uncedo singathi ezinkonzweni ezijiyeneyo. Esefika khona ngale ngendaba yokuthi udubeke kakhulu kumbe uyasindwa kakhulu ludubo lakhe, usuka kwesinye isikhathi engasasebenzisa iy'ngqondo zakhe ukuthi abone ukuthi okunye okusimple and straightforward ukuthi hhayi lapha nxa sokunje lokhu ukuthi uthi akusetshe yikho. So ngendaba naleyo kuba disparate abantu babe besephonga ukukholwa noma kuyini abakubonayo. And I think indaba iyabingeyo yokuthi ukukholwa khonoko kungokokuthi udubo lakhe liphangise ukuphela. So yikho at times libona ukuthi abanye bazahamba ebhodi usebhodi ama-church amaningi eqanjelwa amanga kumbe etshela ukuthi yenza lokhu nalokhu ngesikhathi esebona ukuthi useqeda isikhathi esiningi njalo useqeda imali eningi. Yikho lapha agcina secabanga khona straight ukuthi kude but lapha asembhodi kuzonke indawo lezi ngazama ukwenza konke abakuthoyo kodwa akukho kuphumayo. Yikho lapha ababona khona but ngesikhathi singathi esesele mali yakhona uyabe ephonga ukukhipha imali ephonga ukubhadala abantu alethi imali nje lethi imali nje. I think indaba e-desperation ekuthi uduba yabe nalo luphangisa ukuphela.
Kodwa khona akukho yini ukuthi okunye kungamafutha kumbe amanzi nje asebenzele abanye, ngoba siyasiza ukuthi abanye kuthiwa uthandazelwe kumbe ngamafutha yini wagcoba waya ku-interview umsebenzi wawuthola?
Yeah. Mina ngifunga mbama ngasengihambe umsebenzi wami usombhodiseke ngafika-ke ezinkundleni eziningi kakhulu. Ye, abantu bazakutshela khonokho but njengomuntu olengqondo esisebenzayo kumele okunye la uzame ukusebenzisa iy'ngqondo zakho uzibonele. Kunokunye okwanisa ukubona ukuthi lokhu ka kuyakwanisa ukuthi umuntu aqambe amanga ukuthi ikhona okwenzakalayo. Nga kuyenzakala izinto ezi-practical ozibonayo lawo seke ukuthi hhayi singathi kumbe umuntu ofile kubonakala ukuthi shuwa lo udoctor usetifayile ukuthi umuntu lo usefile and umuntu lo ufile ngekumbe ukhitshwe emotuary sibili ekhulekele bese vuka. Hayi, xa kunjalo sibili kuyabe kuyinto ebambekayo njalo-ke ekhulekayo. So abantu khonokho kokuthi ngobuzayo othe lokhu kuhambe. So most of these people they are into business abakudinga imali and they can do anything ukuthenga abantu ukuthi bayalizo esikhalenze so liyenze. So and then kube sokusiba lokunye okokuthi uyabona la wesibili ukuthi ha kodwa lezi izimanga lezi sibili kuyini okwenzakalayo. Uyahamba enkonzweni ubona sibili ukuthi umuntu lo ubegula kumbe egula ngengqondo and umuntu waziwayo lapho ahlala khona ukuthi vele luyazi ukuthi umuntu lo ugula ngengqondo. Lapha sengikhuluma indaba engayibonayo ngamehlana umuntu le besekhulekela besengiya leyana abayithi back to sender ukuthi umuntu lo kade gula umuntu wamgulisayo kumbe nxa kukuthi waguliswa umuntu akubuyele kuye. Ubusa ubona umuntu abuye ehamba leyo ngubaba wamzalayo usenguye useqalisa ukulahla ingqondo. Ubona umuntu sibili setshintshile sedobhu idoti esidle senza lokho. Ye, siyakubona kwenzakala but at the end of the day I think okuqakathekile isosi yepower amandla la ayenze lokhu ngamandla kaNkulunkulu yini kumbe umuntu yena lo yenze lokhu usebenzisa amandla aphi. So at the end of the day abantu bengabona izimanga ezinto sebephonga ukukholwa sebelanda ukuthi hayishwa kodwa lo yesu yamazi imbonile but like lazama ukuthi linanzelela ukuthi amandla asetshenziswayo ngamandla kaNkulunkulu i-source of power.
Okunye esikunanzelelayo sibona ungani abakholwa kakhulu okwenzakalayo lokhu ngabantu besifazane, kungakubangelwa kuyini khona?
La madoda yakhola bakhona sibe la madoda lawa. Hayi, kulezi nsuku hambani ezinkonzweni lezi libona ukuthi baningi njani oba la madoda akhona ayakhola kakhulu. I think abantu abesifazane ya bakhola kakhulu ngoba I think nxa sikhangeleke inhlalakahle ezindlini kuma-marriages nxa kuyindaba yonaleyo I think kwasukusela even kudala lasendulo umama babeyaziwa ukuthi hhayi yiba bahamba besiyadinga ozwana mina ukuthi anike ubaba ukuthi indlu yakhe ibe right behlalisane kuhle. I think yikho lokho iyabe indaba yokuthi ucabanga ukuthi engahamba kumbe ngenza lokhu uzahlala kuhle endlini and yet okunye u-simple and straight forward enxa umama endlini suphe nalo baba enxa ukwazi ukuthanyela ukwazi ukugida funa ukuthi ulungisise khonokho but ungabona ubaba sesehlupha sekwenyanya sehamba kwabanye abafazi abagezayo abanje wena usuhamba ngezinkonzo into ey'dinga-ke ukuthi yini kwakhe ngalawo mafuta kadelisa wacho ikhulekela hamba utshela ukuthi baya leshedi ka baba endethe ezinye izinto zishimbu khona kwakadelisa ukuthi ufuphe ukusebenza ngono ukuthi bonke ubaba kuyina ukubalekela endlini uzama ukuthi wena ukuthi uphambanisa ngapho lungisisi kulokuthi uhambe uyedinga nga iproblem yama miracles yephambanisa abantu kwisitezi yama miracles kanti ngiyahamba nganemkhuleko enxa ngamatshi ngamanzi kumbe ngamafutha ngafika ngisebenzise izinto ezizapho ngutshintsha ubabe besentanda but still nxa wajezi ungenzini akutshintshi kuyabe kulokhu kunjani.